silelungelo elisemthethweni weconstitution yelizwe ukuthi wonke umuntu ole 18 years and above kufanele ukuthi abhalise ukuvota. Kungakhathalekile ukuthi kathe sisibuza ukuthi uvotela yipi party kumbe ubhalisele ukuvotela yipi party. Kodwa kwakathe sisathi thina wonke umuntu kabhalise ukuyavota. Angabhalisa ukuyavota ama-political parties asezabuya ezekhuluma lalabo ababhalisile ukuvota ukuthi bona basiphatheleni. Kuyadingeka ukuthi sonke nini abazali bakhuthaza abantwana, ama-church akhuthaza ama-congregates, abangani bakhuthaza abangani, izihlobo zikhuthaza izihlobo, abazali bakhuthaza labantwana babo. Kwenzela ukuthi sihambeni sonke ngokuqinisekileyo ukuthi siyebhalisa ukuvota ukuthi nxa kufika u-2023 ama-political parties seza kutsho ukuthi engcono yiphi. Mina ungambuza njengobhebhe eyami i-political party engiyibona ingcono kathesi yi CCC, Citizens Coalition for Change, yiyo engcono ukudlula wonke amabandla. Kodwa ke lokho sizakufaka nxa abantu sebebhalisile, sesibatshela ukuthi singcono ngaliphi.
Ungathini kulabo abathi kabasiboni isidingo sokubhalisela ukuvota kumbe khona ukuvota ngoba kudala abantu bevota kodwa kungela tshintsho ibandla leZANU PF kuyilo elinqobayo?
Nxa wena usithi ke hayi mina ngizwe ukuyabhalisa ukuvota unjengomuntu othi khona okwenzakala kathesi kulungile, kodwa umuntu obona engani okwenzakala kathesi kakulunganga kulilungelo lakhe ukuthi ayebhalisa ukuvota ukwenzela ukuthi ngo-2023 bamnike lelo thuba ukuthi alungise lokho okungalunganga. Ngoba akula munye umuntu ongasilungisela, akula makhiwa angasilungisela, akula African Union angasilungisela, akula SADC angasilungisela. Thina abeZimbabwe kufanele siqalise ukuthi sizilungisele thina ukuthi sifuna ukuthi kube lotshintsho eZimbabwe andubana bese sinxusa lawo amazwe omhlaba, sinxuse o-African Union, sinxuse o-SADC ngento yethu eyabe sesizicabangele yona ukuthi sifuna ukuthi utshintsho lwethu lube ngale indlela. And khonoko singakwenza kuphela xa sibhalise ukuvota.